So kuyisika disendaba ku VOA indebele.
Lami ngibonge uThando Nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingali vuka njani izulukandaba lamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 27 February 2023 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa uthi umnumzana Sengezo Chabangu kanamandla ukuxotshisa amalunga edale lephalamende ngoba engelasikhundla ku-CCC njalo kamazi. Kodwa isikhulumeli sikaChabangu umnumzana Khaliphani Phukeni uthi lokhu akusilo qiniso ngoba ababili laba bake bahlangana emhlanganweni yokubunjwa kwebandla le-CCC.
Hayi le indaba yokuthi uyamazi akamazi, ngiyazi ukuthi bonke abantu abalo buntu labantu abakhaliphileyo engqondweni bayakwazi ukuthi hayi nje lihlaya nje.
Ibandla lezanu PF lokhe lingakaphumeli egcekeni ukuthi liza kwenza ukhetho lwamalunga ama primary elections na kumbe hachi awukudinga abazalimela kukhetho lwama by elections ngenyanga kaMpalakazi.
Akubanga le communication official so asifakanga ama CV sisalindele simelele ukubana iparty isazise ukuthi sihambe njani.
Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa uthi umnumzana Sengezo Chabangu kalamandla ukuxotshisa amalunga edale lephalamende ngoba engelasikhundla ku-CCC njalo kamazi. Ekhuluma lentatheli izindaba ethiwa Gambakwe, uChamisa uthe ibandla le-CCC alila ngatsha okwaziwa langobani kunye lebandla lezanu PF elikhethe ukulandela incwadi kaChabangu eyokuxotshisa amalunga ibandla lakhe edale lephalamende. Wengezelele sithi uChabangu usetshenziswa libandla lezanu PF. UChamisa uthi amalunga ebandla lakhe awasoze aphatheke kukhetho lwama by elections oluzenziwa ngemva kokuxotshwa kwamalunga ebandla lakhe ngoba elinde isinqumo somthethwandaba phezu kodaba lolu. Kesizwe uChamisa kungxoxo ayenze lo Gambakwe.
Triple C is not fast, so there should be no confusion about who is who in the Triple C. I understand the man you are talking about, Thwabangu, is a member of some other board, you know, but not Triple C. And that is known by ZANU-PF. That is known by the person who is claiming, who is an impositor. He knows that he's bogus. He knows that he doesn't have title. He doesn't have a leg to stand on. He doesn't have what we call the locus standi, or legal standing. He doesn't even know the meaning of Triple C. I'm sure if you ask him, you may not even know the doctrinal foundational basis of the Triple C as a citizens movement. As you know, the Triple C was not just a political party. It's a movement born out of consultations with the citizens themselves.
Lo ke ngumnumzana Nelson Chamisa kungxoxo ayenze lo Gambakwe. Kunjalo nje isikhulumeli sikaChabangu umnumzana Khaliphani Phukeni uthi okokuthi uChamisa kamazi uChabangu akusilo qiniso ngoba ababili laba bake bahlangana emhlanganweni yokubunjwa kwebandla le-CCC njalo bake bayeba inkokheli yabatsha kubandla le-MDC. Sixoxe lo Phukeni uze sizwe kabanzi okwenzakalayo.
Ngiyabonga msakazi, ngikubingelele, ngibingelele abalaleli emakhaya. Hayi le indaba yokuthi uyamazi akamazi, ngiyazi ukuthi bonke abantu abalo buntu labantu abakhaliphileyo engqondweni bayakwazi ukuthi hayi nje lihlaya nje. Umuntu omdala nje usemani uyaziyangisa nje ebantwini, ukumazi uyamazi. Uzokwazi ukuthi ubaba uChabangu ngesikhathi ubaba uChamisa youth chair, ubaba uChabangu executive youth. Ngesikhathi ubaba uChamisa esiba national organizing, ubaba uChabangu provincial chair. Kuqakathekile lokho because i-provincial wheelchair i reporter uya i reporter ku organ organizing department who is the national organizer sengikhulume ngayiphinda phinda le ndaba ngo 2019 babuchaba wabizwa ku executive eka Chamisa ebizwa nguye uChamisa isithombe lesane lasibonayo ephuma ku meeting lomhlonitshwa uAbednego Bebe lo baba umbuso ofuzwayo webhethu likaZulu naye uinterim SG nobhala jikelele ubabuchabanga ubabe kulaphana kobulawa belungisa yona le ndaba yokuqalwa kweTCCC so hayi kokuthi akamazi useyakhuluma nje and I'm sure ukuthi ubone kwena le video o refer kuyo esezenza lokuthi akakwazi ku pronounce isibongo sakhe isibongo esipronounswa ilizwe lonke so ngicabanga ukuthi even ibehavior naleyana yokuthi amstriphe ubunguye bakhe lesibongo sakhe ukumbonisa ukuthi akamhlonipha kanjani ngicabanga ukureflecta more on him than unobhala jikelele uzoqhubeka nje sizoqhubeka simeka sure ukuthi inkulumo le isezingene eliphezulu asizuku ukweyisa umuntu sizokhuluma nje ukuthi indaba yipi la yipi angindaba yenkantolo ayiye phela iyelungiswa yenkantolo akudingi ukuthi abantu beyisane noma babonise ukuthi bangcono kulabanye kumedia la ku public gallery
ungasitshela ukuthi udaba lwemthethwandaba lapho okuthiwa khona umnomzana Chabangu wamangalelwa luhamba njani okwakathesi lolu daba njengoba seke sezubana bekumele aphendule umthethwandaba lalabo abamangaleleyo
yebo sesiwaboni lamaphepha abo endelana ngiyamkhotha ngokwakhe unobhala jikelele uthe hayi imoya yakhe phakeme kakhulu ngoba which means high spirit because amaphepha abo aya kulalutho akulolutho kuyayangisa nje into esiyizwileyo ukuthi sebezama ukuthi bayenze lokho esibiza sithi ama-supplementary heads sebezama ukuthi bazama ukwaqinisa ngoba hayi akula nje akulanto abayirezileyo sebedliwe nje ngama-heads up.
Umbuzo wami wokugcina ungasitshela ukuthi udaba lokuthi bakhona abanye abazaxotshiswa njalo edalela ephalamende lakuma-council kuhamba njani?
Angithi ubaba unobhala jikelele eqala le process uzobona ukuthi igcine kakhulu lana kobulawayo ngoba intinto ade ilandela kakhulu lasemathepheleni nje north and south wathi lapho umaswingo kuphi kuphi ngoba lezo nje bekuyizinto ezisemqoka kakhulu and abantu abakhulume ngazo strong labezazi so use consulteke countrywide sokubuye okuningi uzokwazi ke ukuthi emthethweni kulento leyo ukuthiwa defeating the ends of justice defeating the ends of justice ngesintu ukuthi kungenela ekusebenzeni komthetho ungenele ngendlela yokuthi yenza ukuthi umthetho ungasakwazi ukuthi wenza usebenze kahle kuphume ukulungiswa so ubaba uChabangu ma enga indaba le njengoba isifakwe enkantolo bethi yena kuyena interim nobhala o interim SG akuyena unobhala sabambile kwalesi sikhathi ma engaqhubeke yenza lezi zinto uyabe senza lokho engikuchilo manje ukuthi it's interfering with the administration of justice or ukuphazamisa ingalo yomthetho so akazi ukujaha ke uzolinda ke ukuthi umthetho uthathe indawo yawo umthetho kungathatha indawo yawo uqede ke umthetho lokho ezophuma la sisinqumo njoba kuyiwe enkantolo kanje usezokwazi ke ukuthi kanjani aqhubeke ngeprogram yalekho ama citizens akuchoyo kodwa ngiyacabanga nje ngoba abantu sebeme ngamadludlongwane nje yonke le ndawo ngiyacabanga uzowabona wona ama citizens eze agitator nje ilizwana lonke leli ngoba bayifuna lento kodwa ngizothi abantu bakithi hayi ake nilime nje kancane linikeze umthetho udlale indima yawo umthetho ungadlala indima yawo ke unobhala njobe ngumunobhala wabantu uzokwazi ukulalela enze khonokho okufunwa ngabantu ngiyabonga msakazi
lathi siyabonga lo ke ngumnumzana Khaliphani Phugeni isikhulumeli sika mnumzana Sengizo Chamangu ozithi unobhala jikelele webandla leCCC Ibandla lezano PF lokheli ngakaphumeli egcekeni ukuthi liza kwenza ukhetho lwamalunga ama primary elections na kumbe hachi okudinga abazalimela kukhetho lwama by elections ngenyanga kaMpalakazi. abancintisa kukhetho olwenziwa ngoncwabakazi kodwa banqotshwa bebekhangelele ukuthi bengahle baphiwe ithuba lokuncintisa njalo njengalokhu okwenziwe kubhayi election eyenziwa emaSwingo. Ibandla lezanu PF lathola izihlalo zedalele parlamente ezilikhulu lamachumi amathathu lasithupha 136 okutsho ukuthi linganqoba kukhetho lwamabhayi elections lithole ezinye njalo izihlalo eziyithoba munwemunye 9 linelisa ukuba lamalunga edale angaguqula isisekelo sombuso. Siqoxe lomunye owancintisa kukhetho lukancwabakazi emele ibandla lezanu PF esigabeni seBhinga, umnumzana Kudakwashe Munsaka, ongumkhokheli njalo wenhlanganiso ye-Forever Associates of Zimbabwe, kumbe FAZA.
Uke kwaba lo ngamaphepha abe engena kuma social media ekhuluma ukubana mhlaka 1 November Wednesday ngolesithathu kuyabe kusiba lama primary election lawo maphepha njalo abe phinde akhuluma ukubana 28 Thursday, which is October, kumele kube lilanga elokugcina elokufaka ama CV. Kodwa ke akubanga le communication official so asifakanga ama CV, sisalindele simelele ukubana iparty isazise ukuthi sihambe njani. Kodwa engikwazi ukubana izani PF libandla elile democracy elokuthi singathiwa sihambe kuma primary election babekhayelele idemocracy, thina sizimisele siyahamba kuma primary election. Bakusebe khona ebandleni lezani PF asebezwe ngelikabathi ukubana kungaba lama primary. Sebeqalisile endaweni eziningi-ningi kuma zigoqela eyami ukubana bengene beqalisa ukuzigankasa bezama ukuzithengisa ebantwini ukuthi mhlakumbe kungathiwa akhona labo bebesebezigankasile. So sebeqalisile abaningi bakhona.
Ungasitshela ukuthi ubona ngani kathesi kuyini ukungenza ukuthi unqobe kukhetho lwama-by election lona ukhetho olwedluleyo unganqobanga? Ubona ngani kuyini kathesi okukhangelele ukuzayenza ukuthi kube lo mehluko?
Yebo, mina ngikhelele ukubana ngimelele iZanu PF kukhetho olulandelayo. Isizathu esisibumetheyo, isizathu esimnandi ungakhangela ukubana kuhistory yeZanu PF eBhinga sibe sidliwa okumangalisayo, sidliwa okuzwayo. Kodwa kathesi sesitshintshile, sekuqalisile ukukhanya ukuthi hayi sokule Zanu PF eBhinga. Ungakhangela ngo 2018 zadliwa ngegephu, sathi sikhiwa ngegephu ekwana ukuba yi-13,800 amavotes esadliwa ngawo. Kodwa kathesi 2023 sawehlisa lawo mavotes ngasala engu-3,000, kutshengisela ukuthi hayi kulokukhanya esilakho. So sikhanyelela ukubana singaqhubeka sizame njalo ku-by election. Hayi okwakathesi siyaphutsha sibili, siyaphutsha kumgceke. Okunye okwenza ukuthi sidliwe yikuthi laba bebencintisa bemelele i-triple C baqambela abantu amanga ukubana i-triple C siwinile, so abantu bengavotela mina. Bayasala lokho beku-opposition ngoba uChamisa usewinile sothethi lizwe, so kumele kuvotelwe bona ukwenzela ukuthi kungabi ku-opposition. Kodwa kathesi abasela lokho kutshela abantu, amangabo aseze aphela, labantu sebeze badinwa ngabo. Abanye beze bethi hayi thina sesidinwe ngokuvotela abantu, odwa bavotela namuhla bala discipline, sasa sebexotshwa. So abantu bebhinga sesithi hayi thina lokho kwamadaka asisakufuni, okudlala ngani singabantwana asisakufuni, sesifuna umuntu ongayesimela eParliament, umuntu ongasoze xotshwe isikhathi sonke njengalokho okwenza uMP esilayo. So hayi ukuwina siyawina kamgceke. Bona abakaqalisi ukukankasa kukhanya kusibasabanjwe yi-confusion, basale confusion ukubana ngubani ozangena, kuyangenwa njani. So abakaqalisi ukugankasa sikababoni. Njoba nje lathi hatshi asikaqalisi, singaqala ukugankasa okuzwayo after i-nomination code ekhona mhlaka-7.
Hello ke ngumnumzana Kudakwashe Munsaka, ongomunye owancintisa imele ibandla lezanu PF esigabeni seBhinga, engumkhokheli njalo wenhlanganiso ye-Forever Association of Zimbabwe, kumbe i-FAZ. Okwa manje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlife.com liludaba lokuthi umkhokheli webandla eliphikisayo kwele South Africa ele EFF umnumzana Julius Malema uthi umanyano weSADC lowe African Union yehluleka ukukhuza usohabo umongameli Emmerson Mnangagwa ngokubusa ngocubu. Iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com liludaba lokuthi idale le High Court eMasvingo linqume ukuba ofuna ukuncintisa kukhetho lwe by election ye Good West ezimele umnumzana Martin Mudzingwa ulelungelo lokuncintisa lanxa engusobhuku wesigaba. Umahluli umnumzana Stanislas Zisengwe utshele leli phephandaba ukuthi umthetho uthi inkokheli zomdabu akumelanga zisekele uhlangothi kodwa uzisengwe uzimele ngalokho ulelungelo lokuncintisa. Omunye wabancintisayo nguye oyethula loludaba imthethwandaba efuna umdzingwa avinjwe ukuncintisa. Uma manje sengidedela imuva ngilichiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Stage 7, Stage 7, Ninja. Ama sanctions laba khuluma ngawo bethi bacela ukudasulwa. It's fun because e-friction abayizwayo bona abayimameli mayizwa ngabantu beZimbabwe ezeholo bekhala into abantu abangasukubezana kodwa bona bafuna ukumamela ngoba bafuna ukusulelwa ama-sanctions. Ama-sanctions azosulwa kanjani ngoba kwabanye abantu babulawa baye bafihlwa. Ama-structures amisiweyo eparliament adilizwa ngendlela abafuna ngayo bafaka baba abantu ababafunayo. So mina ngokwamambono ukuthi ama-sanctions abakhalela ukuthi asuswe asebuhlungu kangakanani okudlulisileyo kulalobu buhlungu ababuzwisa abantu. Akufana nelokulakobulako bezobuhlungu ngayo indaba yabo le ayizwakali le kusiya ngami nje kube vele bayala bayafanile njalo kuphele kufanane lo waye bengakhuluma i-corruption eyenzakalayo batshontsha izinto babulala abantu bayenza konke bade baba bakhalela ukuthi ususwe ama-sanctions. What for?
Studio 7. Hayi, siyabonga konke okwenzakalayo. Kwenziwa ngamaparty achiyeneyo. Thina singamaZimbabweans sikwamanye amazwe sihlupheka. Lokho kuthiwa abathatha umbuso bethi kuzabalunga, kuzaba right, kuzalunga. Kodwa sibone kulunga lutho. Into engikhuthaza uZulu nabo bonke abantu abakhalayo abajabulileyo futhi okusalayo kulabo abakhalayo ngithi uma singabambana sikhulekeni iZimbabwe yonke. Okucatshileyo kuyakuvela. Lakhona okwabakwenza abadla izimali bodwa ngobana abadla izimali thina sihlupheka iZimbabwe le migodi indawo yonke imigwaqo okuhambeki lokho be-erobha abantu emakhaya bebanikeza ukudla labo mvundla erobha izalukazi zibhotela iZANU-PF. So mina ngithi kulabo bafisa ukuthi iZimbabwe iphumelele asikhulekeni okunye silinde uNkulunkulu ngokuba ngezandla zethu nakho konke sikwenzayo. iZANU-PF ilamandla okudlula thina emhlabeni kodwa ezulwini ayinamandla ukuthi ma singakhuleka umhlaba wonke khuleke impela umhlaba wonke nalwana sikhuleke impela iZimbabwe yonke konke abakwenzayo kuyakuvela njalo kuyaphela okungapheliyo kuyahlola.
Salibonani basakazi abahle kwi-Studio 7. Ngiyalibingelela lapho, ngiyalibingelela basakazi bamabahle. Heyi, ngithi ngingenzama ukuthi mphawule lapha. Heyi, kulabantu engihlala ngibezwa lapha kwi-Studio 7 bekukhuluma lapha bethi ye kulabantu abagxeka uChabangu right. No, bona nxa bebona uChabangu right lababantu abaphume lo Chabangu wabo phela beforme abi party bengashubi ku-CCC abaforme abi party njengoba bathi bona bafuna ukulungisa lapha emathebeleleni amashow abahambe ku-MRP yeyobandlululo engafuna imashow wena besuke ku-CCC bengaqali thina ukufuna ukusifakela imikhokha abo le abafuna ukuyifakala. Kodwa sithi hayi, yena usengezo Chabangu lo bantu benkosi Chabangu lo ngoba la amanyala akhe lawo senzela wona lawa thina mboni sizapha sathanda la. Ngiyabonga.
Studio 7. Injani Studio 7? Hey, sizwa bakhuluma abantu laba bakhuluma manizanu asikhathele ngezani, ayisikhathele ezani, kambe bona abalamahlo. hloni shiwe inyaka engaka abantu bedubeka sihlupheka kangaka sesisegugele emazweni abanye abantu ilizwe lingalamali ilizwe eliphuwa njengeZimbabwe kaliliphi ilizwe liphuwa njengeZimbabwe leke khuluma amanga yena umnanga kwethu kona yeZimbabwe ikula kulamazibhedlela imithi khona konke konke kukhona imisebenzi khona ingaphi imisebenzi iphi imisebenzi ngoba abantu bahlupheka kulamsebenzi longo nje besabamba abantu wenkano ukuthi bebathi bavotelwe izano akulamuntu ophelele ekhanda ongavotela izano neva kakho umuntu ongavotela izano labo bayakwazi khonoku ngasoke kathi sibehamba bevulala abantu becathisa abantu benza yonke into bebophisa abantu bebafaka emajeli bathembe amapholisa khona amapholisa khona kati wona anjani nala amapholisa la maphosotsha angikhona ungasothwangiraye wazowenza ukuthi ilizwe lelo libe namhlanje lingani liboneka ngcono kamba banikuselane eZimbabwe ngoba walama ukubona amapholisa la angasaholi wona amasotsha akhona la angasaholi aleke milana lezanu izanu engalanto eyiyenzayo kambe ilizwe khonokho iZimbabwe sokuyigama kuphela iZimbabwe iphelile ngendaba kamnanga
salibonani salibonani basakazi bethu esilithandaza abasitudio 7 hayi siyaphika kungena endabeni le yama-recalls indaba yama-recalls yapasiswa yi-ZANU PF ikujabulela ukuthi yama-recalls azobulala ama-opposition party bajabula kurikholwa abantu be-TPC manje sokurikholwa abantu be-ZANU PF sebesala bona njani sayala ngaliphi ngoba bona bathi ama-recalls uChabangu laba be-TPC bathi abamazi bona bathi uChabangu we-TPC manje lo abathi urikholwa abantu be-ZANU PF bathi abamazi labo abayithathe la incwadi yakhe iyefundwa ihanjiswe la kuzeki behambe labo bantu kathi kumele kuhlukunyezwe abantu baseZimbabwe behlukunyezwa iphathe eyi-1 akufane kuyo yonke indawo akufane kuyo yonke indawo kube 50-50 abantu baseZimbabwe bayahlupheka ngenxa yabona labo bantu be-ZANU PF ngiyabonga kakhulu ngicela incwadi yami ifundwe lo okhulumayo ngudala ubuhle Ndlovu mphuma endaweni yaselwagwelo evungu emangwande khona ngale siyabonga msakazi
omuhle. Studio 7 iphimbo lami angilizwa angazi ifoni le ayingenisa ama message amkini ngicela iphimbo lami ngilizwe yikuthi ngifuna ukutshela abantu bakithi ukuthi kule yinye into abantu abangayazi into e-grand plan eyayenzwa ngamashona ukuthi abantu besindebeleni baze baphele kumba amashona angene phakathi kwabo manje abantu bakithi abakubo lo muntu obuya enomqondo omuhle obabonisa ukuthi bafowethu thina singumthwakazi thina kumele sizimele abakuboni abantu bakithi noma bengayenzani bathini bamfake ubaba uChamisa bafake ubani as long kungumuntu wasesishoneni amandebele lalikhohliwe khona manje kithi ngapha kobhulu la ngithola amasimu ethu sebegeba phakathi bagcwele lapha uyabona ukuthi basithathela umhlaba wethu so bafowethu ngempela asikenzi sikhule emqondweni abantu besindebele sizimele sike sifise ukuzimela kanti sizisolani thina ukuthi singaphatha umhlaba.
Studio 7 hello awu uMr. Mathebeleland ke ngitshele abantu ukuthi thina ku-MRP besanikeze amajaha lawa amathathu ukuthi akaphume nesombululo ngento yabo leyo yokuthengwa bedla imvuthu zaloyo bathengileyo thina siyala siyabheja sithi angeke kwenzeke lokho kwenziwa ngumonzora ku-TPC MRP akusoze kwenzeke lokho kwenzakale ku-TPC futhi okaChabanga waqala umonzora wasase-MDC nanguChabanga futhi thina kithi lapha nje kunquma abantu amakhanda kumele kube lula kakhulu sibonise ukuthi akekho umele adabula kuphe phakathi kwethu ezibona lawo bathumayo mpela ukuthi abone ukuthi lapha kasidlala iphathetha kumele angidatshule phakathi like it or not zamani ukubuyela emuva kumbe liyenzeni iphathi kalalelwa mfulo ngashe wena gumbo weshona nawe namfanya nomunye ake nibone iplan wena mdenda wakhona ukuthi hayi lapha senihambe wrong zamani ukubuyisela imvuthu esakeni lapha elizithethe khona nihlale kahle nizinze kumbe nenzenye iphathi kwaphela
sibingelele enkundleni ishona njalo basakazi ye siyabezwa ukhaliphani phuke labochaba abazenza ingathi bahlakaniphile abazenza lamhlanje ingathi bakhulumela abantu bakamthwakazi kodwa eqinisweni abantu laba basebenzela izano lokhu abakwenzayo kathi uChabangu lo amandla okuthi ufuna ukuxotsha konke abantu be-TPC amandla la wathatha kuphi kathi i-TPC kahle kahle ngikabani yikho lapho esizibuza khona njengoba sokungenalela abokalifani phugeni abazisikile izi nangu ukuze nuchabangu yokhaliphele phuge nama CIO sebengenela khona lapha na sebezenza abantu bethulusi bekhuluma amanga bona bevele bengabalandeli bezano ngoba kathi sidingo sokuthi khona bekhiphe abantu bethulusi befuna ukufaka abantu bezano ngesani uma kuyikuthi impela abantu bethulusi kuyacaca nje lokhani ukuthi khona abantu laba abakhulumeli imthwakazi kodwa barobha abantu bakamthwakazi indaba bengavuleya iphathi kati uma kuyikuthi bahlakaniphile impela balwela abantu bakamthwakazi kulalokhu abakwenzayo betshela abantu bakamthwakazi amanga lapho uKhaliphani Phukeni behamba eswazini sisikizi behamba bemunye amagazi abantu ayikho ke lento uKhaliphani Phukeni abayenzayo lolu tshaba kwakhe abantu abasebenzeka ifasi lapho.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Udaba olulandelayo luveza imbono kahulumende welemelika.
Mhlaka 22 Mfumfu isikepe sePhilippine esasithwele impahla yamabutho esihlengeni seThomas Shaw eSpratly Ashpelago kanye lesebutho lemanzini esasiphelekezela zatshaya izikepe ezimbili ezeChina. Lokhu kwenzakala ngemva kwamaviki alitshumi isikepe sebutho leChina sisebenzise amabhomba okumisa esinye njalo isikepe sePhilippine esasithwele impahla efanayo. Isihlenge sesibili eseThomas Shaw singamakhilomitha angamakhulu amathathu lamatshumi amabili 320 uphuma ePhilippine. Isikhulumeli sohlangothi lukahulumende weMelika olubona ngokudlelana lamanye amazwe kumbiko waso sithe iMelika izaguma labangane bayo abePhilippine ngalesi sikhathi behlaselwa libutho lemanzini eleChina limisa ukuhanjiswa kwempahla emabuthweni asesihlengeni sesibili eseThomas Shaw mhlaka 22 Mfumfu. Okweminyaka eminingi ilizwe leChina lithi indawo eziningi ezikulwandle lweSouth China Sea ngezayo lisebenzisa imbali engacaciyo kanye lemap eyakhutshwa ngomnyaka ka-1947 etshengisa izihlenge ezilitshumi lanye ezikulolu lwandle. Izihlenge ezimbili zakhutshwa kule map ngomnyaka ka-1952 kukhutshwa iTonkin phansi kweChina isiya eNorth Vietnam. Ngomnyaka ka-2016 idale elahlala phansi lala okwakhulunywa yiChina ngalindawo lisithi akubambeki phansi komthetho wamazwe omhlaba. Idale leli lakubeka sobala ukuthi akulasizathu esemthethweni esipha iChina imvume yokuthi indawo yesihlenge sesibili eseThomas Shaw ibe phansi kwayo. Kulezinye indawo ezilokhu zisalwela ezigoqela izihlenge ezingelabantu le ndawo ezifana le Scarborough, Paracel Islands, kanye le Spratly Ashpelago. Ulwandle lolu lwamafutha kanye legasi eningi kakhulu phansi njalo lulenhlanzi eziningi. Yilo njalo lulezikepe zokuthiya inhlanzi eziningi ukwedlula kwezinye indawo emhlabeni wonke jikelele. Umbiko wesikhulumeli sohlangothi lweMelika olubona ngokusebenzelana lamanye amazwe uqhubekela phambili usithi okwenziwa yiChina mhlaka 22 Mfumfu kanye lomhlaka 5 Ncwabakazi ngeyinye yemizekeliso etshengisa ubuqholo beChina obokuzama ukuthatha indawo engayisiyo yayo okuveza ukunganaki ukusebenza okusemthethweni kwamanye amazwe kulindawo. IMelika yagcizelela ukuthi u-Article 4 wesivumelwano sika 1951 eseMelika lePhilippine ugoqela ukuhlaselwa kwebutho lePhilippine kulwandle lolu.
Okay, bekungamazwi udaba lukahulumende weleMelika. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele ezinye inhloko zendaba ebesilazo. Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa uthi umnumzana Sengwezo Chabang kalamandla ukuxotshisa amalunga edale lephalamende ngoba engelasikhundla ku-CCC njalo engamazi. Kodwa isikhulumeli sikaChabangu umnumzana Khaliphani Phukeni uthi lokhu akusilo qiniso ngoba ababili laba bake bahlangana emhlanganweni yokubunjwa kwebandla le-CCC. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ku-www.voandebele.com. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo ngomvulo, kodwa silazo ezinye ngo-half past seven ntambama.